Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesisi lithi lanqa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Aziyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstration.
Umholi weCCC umnumzana Nelson Chamisa obesegwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edalela eParliamente lamakansila.
President uChamisa ukhulume ngakho kakhulu wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonguthwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lanqa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyo nikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesiphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke hayi amalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela. Ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela lana eBait Bridge njalo nini usiphe njalo lenjongo yenu?
Msakazi sizoba nakho ukubhikisha eborder kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba semngomgqibelo hayi aziyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstration. Abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha kodwa thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siya supporta nje uma kungaphumela siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko bakwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngalokho kwenza kele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building. Lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozobeyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa ma kwetu lwa Zimbabwe. Sithi thina hayi uBaba Ramaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa. Uma ukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe. Uphinde futhi ngapha wathela induku washa phambili washa emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane ne nomphumela noma ne observation enziwe isadic ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe waluhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla lesi-CCC kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Cabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lasemakansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathepelelen South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Cabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente athize amele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abo wenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente uSpeaker of Parliament lo Minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke kuba izani PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathupelelen South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanqa uyaxhamanda kanti nge ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila Imperial Society ile constitution ila malunga i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu kusasa kuyathengiswa lokhu okushotileyo lokhu uvula i-opening and closing of your stock pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezulu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo ukumbe usukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini lokhu into yabantu into yabantu izagavenwa ngabantu into yabantu izabuswa ngabantu abantu yibo abaziyo hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane kababe lokho bekontinua beqhubeka bekhuluma beyengana baza ubona umvuzo wakhona ama names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele akusitshintshi luto ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela
lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kunjalo nje ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumaziyo kwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho ukwenza ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi uyaqoqa abantu waqalisa ngumqoqi weprovince wabanguchairman weyouth ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele
siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho
okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi useyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC ukuthi into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama candidates ikho libona behluleka lokufaka iPR kunengi esukuzwayo okungasikho konoko kaChaba ngoba nengi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abesisisiko bulawayo babevele bengasibo bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi isisisi ithi kayela constitution kayela structure kayelani ibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwenze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama city next election babe lokho besilwa uchabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esukuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli sisine ngilabo kukanye ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulo mama ukhuphe ngo-2018 ngingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizangi ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangira yili bhade likhona kukanti Zanu PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba uMgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela konke kuruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiyaphambili
Loge ngomnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMTCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo weCommission yezenkohlakalo iZak unkosikazi Lois Matandamoyo usekhethwe kuba ngumchuchisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa izitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliyo labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa ulutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empenduleni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abekhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwucaphuka lami ngicabuke sokumphulukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona babakhuluma into zabo ngani zirafu bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni bayadubeka kobe eZimbabwe bahlupheka lokho lokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thina siyasihluphekela sitholi lutho kubona babenefita something entweni yabona lethu esingabenefita sesifela bona kurongo into lokho yakho yikho sesithi thina isibhedlela sengutsheni sikhamisile bahambe bekwelatshwa ngabekwelatshwa ukuze bengabe sibumanela thina manira sikufuni inqa isimo siright wena dlana usithulela ungabe ukurasela abanye abantu kuyawakhuba khona siyabonga kodwa ukusicebisa
ku studio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo wona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi utwabo umguni ukuthi kati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTCC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebe iba abasebehlaziya ukuthi hey triple sing abiyenze isubo sebekhoshiwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhula lazi nix mana ilantu eliyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka iyaphelela kuphi lathatha zonke MDCT lathatha zonke MDC alliances salithiya hawu lithunywa ngubani thathanini izimali zika Obed Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khatheka noma phatha ikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani nevisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi nix
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnyangagwa umnyangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys sicela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthi na abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehla ngoba lo mdala laye umgabe laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye athe eZimbabwe kuyaze kulunge minyakana kutheni ubuhlungu
studio 7 studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelendi abanikazi bendawo Mr. Mathebelelendi asiyifuni into elesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebelelendi uma bengasikhomba nje indebe eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendlwe kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo makuthi ngwezana uza bebila umuntu okubulawayo mela sebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe naChabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu elisenzela wena abasakazi wethu ke ngiyokubaba lokuthiwa nguChabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiyafa kumthetho kwenye iphathi uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokulijabulisa ngokubona abantu beZimbabwe behluphekile ngoba lawo uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iphathi wena ungaseleyo phathi anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali osuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi thathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinga umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nxatha kula misebenzi umntwana yabuye befike edinga umsebenzi awuswe eqala ukubamba inkunzi ebanje tshiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abantu nje wakarajwa mamtshaya waze wayichameli wena kodwa lesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la i-TPC ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke emazweni sibuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubizwa amagwerekwere
qum kwatshelele siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa i-politics yeseZimbabwe isihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babe cabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi siyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizana kanti vele i-problem ingaphi ma kuwukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahambe indlela eyodwa sahlupheka politiki yakithi ayihlanganiphanga iyisithutha angazi ukuthi ngathi ngikhuluma ngelilanga ngathi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubuhwaba yibo busilimazayo umuntu efune ukuthi hayi ufuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kanti uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela both so called leaders you are dangerous thank you very much
sempendulile msakazi ngikhuluma ngiqondane noChabangu nophukeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kuyani bengafuni elabi iphathi ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kala bantu kuyafaka kuphela abantu kabofume elabibandla elizabalandela ngoba bona baseqinisweni achiyele lawo owenza ukungayisikho semaplaza kuphuphi bayihlulekile be-MDC Alliance bela umuzo bangaphi namhlanje umuzo bangaphi namhlanje umjuru babulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wasivumela i-TPC yakhe kabamchiye ngiyabonga msakazi ukuthi nxa iwodele ingafundwa enxa kungazwakala ukuthi kabafome labo ibandla kusukela kuse-MDC wayevelele luhlupho waze wangena ku-PDP asisukele thina lapho
linjani basakazi bethu abahle ngiyalibingelela kustudio 7 lonke. Hayi, mina ngithela mina ngiyemphawule lapha abazali, ngiyemfaka kwami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshe esikole, kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho siyazivu uzathini ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi liyabayikholisayo kuyini umuntu obadubekisayo. So hayi khona mina nangakho aphuma mdala yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka abantwana baxotshwa esikolo. UChamisa wayesitshene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amaZimbabwe siyabazi ukuphuthi kini laba bhedu mbhedu besetshenziswa labobani. Okuselethu nabaZimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminca. Loba bengenzani benzeni, kodwa okuselethu kuzabadina vele asijiki. Loba bengathengwa benze kanjani?
Kustudio 7 abasakazi labalaleli abahle, labi ngithi ke Paul but ngithi hayi azithathwa imoto. Kuthiwa ubantu busaka bebalo wasebhiga ngapha abamthathela imoto aloye faz. Hayi, moto kazithathwe vele. Azithathwe mpela abona bezabona ukuthi izala sodiwa kudlala. Ubayabalayo umntakagwa. Abathatheli izimota vele. Anti vele bona babegijimisa zona izimota bayeladaba nokusebenzela umphakathi bayeladaba lesimo sempilo yabantu baseZimbabwe ebheka ukuthi bona kabadle. Namhlase liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weleMelika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, ukugoqela eleMelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe. Lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kuko phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwela kusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Priska ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele ela kusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lokho ngokwela kusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho oza kuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simalele Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gandhi.